kati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 14 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli webandla le MDCT unkosazana Thokozani Khuphe usiwa emthethwandaba ngumgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo umnumzana Gift Banda kubangwa ihofisi yebandla.
Hayi, ikhanisa akayedlalela kathana le engazodlala phakathi kwabantu bakithi, ngoba sibabhekile, siyazi ukuthi basithatha njengezukula nje.
Kuyini okuzakhangelelwa kumabandla ezombusazwe ngabavoti? Ukwala kukahulumende ukuthi engazavumela ukugcotshwa kwenkosi sekudale inkulumo.
Ngaso kulo nkosi, inkosi kayingeni entweni yezombangazo. Induna lezi bazisebenzisa kwezombangazi bezinika imota zona lezi ukwenzela ukuthi khona beyi izinduna zinyindizele abantu eziqintini zabo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kuzwekazi le-Europe zithi ukhetho oluzayo aludluliselwe phambili kuze kulungisiswe imithetho yezokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umsekeli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe usesiwe emthethwandaba ngumgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo umnumzana Gift Banda kubangwa ihofisi yebandla. Iphephandaba le-Chronicle lithi uBanda ufuna ukuthi umthethwandaba uthonise leli cala ngesiphangiphangi ngoba isithi sebehluleka ukusebenzisa amahofisi ebandla, ngakho kumele lolu daba luxazululwe ngokuphazima kweso. UBanda sikhuluma nje ulecala aletheswayo elodlakela kulandela ukulwisana okwenziwa ngabasekeli bakamakhuphe labanye abasekela umnumzana Nelson Chamisa. Kunjalo nje sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo, sambuza ukuthi njengoba uChamisa esekhuluma indaba ezithinta abesigaba semaNdebeleni ezifana lokubandlululwa lokugcotshwa kwenkosi, bazamsekela na?
Silungu, kuthiwa he is shedding crocodile tears on us, kumbe uyimvu, uyimpisi egqoke isikhumba semvu. Uyakwazi mhlophe ukuthi kulezi nsuku thina ispecial abemthwakazi Republic Party silisa kakhulu esingathina yishona headman Redmond ephethe kakhulu i-1979 Grand Plan. Yena uNelson Chamisa labantu bonke basempumalanga abayibo ababhenefitha kulolu hlelo. Kuyadanisa ukuthi Chamisa kungekudala bathaye uThokozani Khuphe labantu bakhe eBuhera bambisa dividend. Njalo uyakwazi ukuthi nxa ebuya ngapha amaNdebele ungakhuluma ngento enjengendaba yamatithala le ndaba zombhuqazo layona leyi esegudini kulezi nsuku yenkosi bangakulalela. Siyakwazi ukuthi kusukisela izolo laye uMorgan Tsvangirai ubethe ngabuya ngapha akhulume ngeGugurahundi, akhulume nge-devolution of power, kodwa engabuyela khona le eSovere athule ngoba bazama ukuthola isupport yabantu basemaNdebeleni.
Manje pho ungathini wena ngalokhu okwenzakala?
Sithina uNelson Chamisa akusiyena ongazokhuluma ngalezi zinto. Uma ubeqinisile sike sambona eku-Government of National Unity yelabo Morgan Tsvangirai, yindaba besingamuzwa bekhuluma ngokuthi hayi amatitsha asezikoleni zemaphekeleni kaphume lamapholisa lamanesi layo yonke imisebenzi ithethwe ngabantu basemaphekeleni. Usezokukhuluma namhlanje ngoba ekwazi ukuthi ukhetho lusondele. Ngokunjalo sithi sina hayi uChamisa akayedlalela kathana le engazodlala phakathi kwabantu bakithi, ngoba sibabhekile, siyazi ukuthi basithatha njengezukula. Njalo siyakwazi ukuthi i-MDC isungulwa ngo-2000 amandla ayo okuthalenja umbuso wezano iyawuthatha emathekeleleni. Ngokunjalo uChamisa uzama ukukhohlisa abantu bakithi ezenze ngani ezolungisa uhlupho lwabo, kodwa thina siyazi ukuthi uhlupho lwebike abantu bakomthakazi luvelela eHarare luphethwe ngabantu abanjengaboChamisa lamabandla wonke akhokhelwa inkokheli zasemashonaland.
Kodwa phela konke obekusenzakala ubengasuye phela umkhokheli weMDCT umnumzana Chamisa
uyehlulekile yena ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso wabo avume ukuthi hayi uThokozani Khukhe nguye okumele akhokhele ngabe kuqakathekile ukuthi nxa bengabantu abahloniphe iconstitution bathi hayi akuphathe Makhukhe kumbe for 3 months senzeni special congress abantu bazikhethele umuntu abamfunayo kodwa simbone elisa ngodlame okugoqele ukuthi lapho besathi bakhaliswa ngrayi siwabona bevele sebebhizi bangesikhundla njalo simzwile qamba mangethena yena uzabusa okwamathema amabili ethi engaqeda abe sethiyela inkokheli yesindebeleni kanti kuyindaba evele engahlayithiyele kahle sathi kuThokozani Khukhe akukhokhele lawe sibone ukuthi uzafikisa ngathi ngoba thina esikufunayo umuntu ozakhokhela abantu kungalandaba lomhlobo indaba abantu bempumalanga bonke bengafuni ukukhokhelwa ngumuntu wesindebeleni so ngokunjalo sithi hayi ngakufume entweni zemathebeleni kasimdingi ukuthi yena abe nguye ozofikela ukuthi uzalungisa indaba zamatitsha lakho konke okunye akubalisileyo kuvele kuzindaba esesiqala ukuziphathela thina zona esizimisele ukuzilungisela uThamisa engekho kahambe ayelungisa okwakibo khonale okwangapha ngathi sizazilungisela kuyina kwaziyo ngenkosi yamaNdebele angathina yena uyakusekela ngoba vele bona bebengabantu abangelankosi so ngokunjalo angakhulumi ngendaba zakomakhelwane engakhali kakhulu okwedlula labo abaseleyo abaseleyo yithi asuye uThamisa
nkuthazo bani ongayipha unkosazana Thokozani Khukhe ngalesi sikhathi zombusazo
uThokozani Khukhe uhlupho baba yikuthi abantu bakithi kabajeleki ngo-2005 sambona ebambana lo-Modern Tsvangirai besilwa lo-Wolfman Ncube eyavesti house uThokozani Khukhe kwaba nguye onamathela uTsvangirai epromota esingathi yishona supremacy over our people ngoba ngaleso sikhathi wayeseseyi-darling of EMDCT ngokunjalo kuyadanisa ukuthi abantu bakithi baqhubeka bebhanditha inyoka kathesi esikukhangeleyo sibona laye uprofessor Wolfman Ncube indoda kade siyithende kangaka isiyiyo esithe nama kuThamisa esezeveza athena yena uModern Tsvangirai wathi yaemtelile ukuthi uThamisa nguye okumele akhokhele sesibona ukuthi hawu laye uWilson senguye futhi esisetyenziswa ngamajaha la esempumalanga kathe sokudindwa uThokozani Khukhe ngokunjalo sithi thina kuyadanisa kuthela kukhulu yezano mhla ka-14 November saphela amaNdebele yedijima adijima phambili ogoqela uSimon Khayamoyo obhek impofu osibusiso moyo labo bonke nje abaphatheka kuluhlulelo lana oyokhutshwa kwamgabi besawabona bethatha izigaba zaphambili kuthe nxa sokudliwa sababona bejikelwa emuva ngokunjalo sithi laye uMakhukhe ngabe uyananzelela ukuthi ithambo alibangayo alilamkanjo ake ame alwele okwakibo hhayi ukulwela ukuthi abempumalanga bahlale kuhle njengalokhu welisimendaise simbonile esenguye osenamathele kuThamisa ebhanditha inyoka yona liyana ngo-2005 eyiyo eyamlumayo kathi esikinzile inyoka
Thokozani Khukhe. Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwobulawayo. Kuningi okukhangelwa ngabantu ngesikhathi sokhetho okwenza ukuthi bakhethe abazamvotela kumbe ibandla abazalivotela. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze olwela amalungelo abontanga umnumzana Zenzo Nyoni ongomunye njalo wabazancintisa kukhetho oluzayo.
Njengosakhulayo ngizisho mina ngedwa nami ngomunye ovotelwayo so engikukhuthazayo sengikutshoyo ukuthi kumele sikhangelele kakhulu ukuvotela ontanga kungabe ungontanga abangamakhansela abangama-MP kumbe abangama-president I believe mina ukuthi untanga onjengami uzazwisisa isikhalazo lemibono engabe ngiyethula kuye ngoba laye esazi njalo eke wafila izinhlungu leziyana ezisekuqaliseni zokuphila nzima elizweni ontanga zabavotela ontanga liyi-generation yabontanga Nkomo I believe Ngiyabonga ukuthi onhlanga is high time ukuthi bezibonakalisa ukuthi labo bayenelisa ukuba abakhokheli. Njalo bayenelisa ukuaddress ama issues ahluphayo abanye ontanga lelisho. Ngoba ontanga abanamhlanje sebefundile, sebesazi economy, sebesazi ukuthi wangaphatha njani inhlelo zelisho.
Uzancintisa ufuna ukuba yini njalo ngapi?
Ngizancintisa esigabeni seconstitution semagwekwe kubulawayo.
Ufuna ukuba yini khonapho?
Hayi, ngimelele ilunga lephalamende babankomo. Kungani ngimelele ilunga lephalamende? Ngithe ngisakhokhelela inhlanganiso okuthiwa yibuya, iBulawa Unemployed Youth Agenda. Kunenge kakwenza emagwegwe. Njalo kunenge kunanzelelayo emagwegwe lasethunzini. Yikho kwangenza ukuthi ngibone ukuthi kakhulu ontanga basemagwegwe bancindezelwe kakhulu. Why sithi bancindezelwe? Kunamathuba eminyane emisebenzi ephumele esigabeni. Ontanga labana kabafinyeleliswa. Ibuya the organization yabontanga yakwanisa ukuncedisa kakhulu amaweth ngo-2016 about 273 youth abangena emsebenzini ama-ordinary jobs, abanye benza ama-temporary jobs, abanye bakuma-permanent lanamhlanje. Sisebenza gadalala sincengisa ukuthi ama-youth ayenelisa ukuthola umsebenzi. So ngendlela esosebenza ngayo njengomkhokheli waleyo organization, ngikubone kufanele ukuthi ngibuyele futhi kuwona lana ama-youth ngiyekhulumisana nawo ukuthi hayi bontanga, asibisenini singapheleli esigabeni sethu, kasibisenini sisethi ye-parliament. Ngoba e-parliament yikho lapho kule ndaba khona esikhuluma ngokuthi ama-employment policies, yikho lapho kumele siye siyefinyelela khona. Yikho ngisithi mina ngombono wami nangokufisa kwami ngabe ama-council aba ngontanga.
Alo ke ngumnumzana Zenzo Nyoni olwela amalungelo abasakhulayo njalo ezancintisa kukhetho oluzayo, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ukwela kukahulumende ukuthi kungagcotshwa inkosi yamaNdebele sekudale inkulumo. Umphathi ntambo wezabelo umnumzana July Moyo utshele idale leSenate ngeviki edluleyo ukuthi uhulumende kasoze avumele ukugcotshwa kwenkosi yamaNdebele ngoba inkosi ayikho phansi kwesekelo sombuso welizwe. Umoyo uthi lokhu asikho kubandlulula ngomhlobo ngoba lasesishoneni uhulumende wala ukuthi kuvuselelwe ubukhosi bukaMonomotapa. Kodwa iningi liyayisola imbono kamoyo lisithi ukuvumela ukuthi kube lezinduna labo sebhuku elizweni kuyafana lokuthi kuvunyelwe inkosi ngoba layo iyinkokheli yomdabu. Omunye olombono lo ngumnumzana Max Mkandla, ingcwethe ecubungula izombusazwe, esiqale ngokumbuza ukuthi uthini yena njengoba inkosi ithiwa kayikho kusekelo sombuso.
Ya hayi, akukho kusekelo sombuso ngokubona kwakhe, kodwa ke izinduna zikhokhelelwa yinkosi. Ngikhona kwamele ukuthi ebekwazi ngowakuqala alibani inkosi yona leli seMashonaland khona ngale kade ezayivuma. Okukhona ibona ikuqinisekile sibe ukuthi ku-constitution kakukho, kodwa ke nxa uvele uthe wagamula isihlahla usidonsa lamahlahlazo, meaning to say inkosi yona le iyabivele layo imele ibe khona, kuyafakwa lokhuyana ku-constitution bese bekulungisa ngendlela. Ngokwakathesi la inkosi nxa ifakiwe i-constitution ingekho, amalokhuzena ayo ama-functions enkosi ayaphica ukuthi khona iyabiza asebenza njani, iripota kubani, izinduna ziripota kubani and so forth. So khona lokhuyana kuyayenza ukuthi nakho kuphazamiseke, kodwa ke kungaze kwathiwa lokhu akusoze kwenzakala eZimbabwe. Kuyafakwa ku-constitution, i-devolution beyayingekho emakhiweni, yayingekho kuzani kumbe ebantwini, kodwa ke abantu benza ukukhophaka ukuthi i-devolution ifakwe ku-constitution, abayi-implementi ngabomu bese befake ibale lithi decentralization and so forth and so forth. But that is devolution. Yabe idingakala ukuthi khona itholakale ikhona decentralization le bayekhulunywayo naleyo ukuthi yababezabeifuna ibale elipholileyo, kuyafana nokuthi heyi wena nokuthi heyi, kuyafanana lokuthi salibonani kumbe lokuthi linjani, kuyafanana kumbe ungathi wena good morning kumbe uthi morning kuphela, kuyafanana lokhuyana ukuthi ungukuthi khona ibale yabulisebenzise njani. Kodwa ke asonto yokuthiwa khona ingahlupha leyana songazokuhle ukuhlukuluzwa abantu ukuthi weni njani njani, kuhlalelwa phansi abantu bebonisane ngomdabu, into zomdabu leziyana ezingelani lombuso kahulumeni. So akabakuvumele lokhu ukuthi kube khona ku-constitution.
Ye, kodwa-ke ukhulumile lapho kubana ayisiko kokuthi babandlulula ngomhlobo ngoba lasesishoneni bakhona ababefuna ukuvusa ubukhosi bukaMonomotapa babayalela. Uthini wena ngalo?
babe balila khona lokhela ngobana bona ethi political side bafuna ukusebenzisa izinduna ukuthi khona izinduna lezi zibakhampenele kuma elections. Ngaso kulo nkosi, inkosi kangeni entweni yezombangazi. Induna lezi bazisebenzisa kwezombangazi bezinika imota zona lezi ukwenzela ukuthi khona be izinduna zinyindizele abantu eziqintini zabo, ezabelweni zabo, ukuthi bevotela yona izandla. Into engalunganga yona le induna yipolisa, lisotsha, akumelanga ukuthi khona kuvotele izandla kumbe ukufakwa njengestructure esikhampelela izandla. Umkhuba wonaloko awupheli wonaloko.
Alo ke ngumnumzana Maxim Gandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kuzwekazi le-Europe zithi ukhetho oluzayo aludluliselwe phambili kuze kulungisiswe indaba zokhetho, kwenziwe okuthiwa ngesilungu ngama-electoral reforms, abantu bavote bekhululekile bengesabi njalo bakhethe abantu ababafunayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda eseBhilitane.
Iningi lithi ukubona kanye kubona kabili. Kuyini osokutshintshile okungenza kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe? Umnumzana Mathanda Ncube ohlala kwele Germany uthi ukhetho aludluliselwe phambili.
Ama-elections angenziwa since 2000 kuhlala kuthiwa kuregiwe. So mama reforms engenziwanga, ama-elections angenziwa. So waste of time. Okufana nje bipolar. Ukama zeka peli kufuza utisa chwana. Ese sisi after election sisi zani sirikina. Kuyafana.
Omno zana nkosi chuma oshala Republic of Ireland. Uti wima kusetula okote ulandilo isingu mwoso mteto welizwe. Akube lo hulumendo omanyano.
Well, ama elections kungaba kuthi abe khona kodwa awabe khona nxa ama reforms wonke enziwe so that the playground ibe fair to everyone. Kungabi into leyani yokuthi abantu they are oppressed or bekanye bengani they are forced to vote for ZANU PF. If that cannot be achieved just to get the economy going and the country going, rather we have each new government that will compensate all other parties to have a better government that can take us forward.
Unkosazana Mildred Zola yena use Netherlands uthi kalabandla lombusazwe asisekelayo kodwa ufuna inguquko eZimbabwe njalo ebesifiso sokuya vota.
Netherlands ngisuke lapha e diaspora ngihlala ndizinto ezingala order because I don't think anything has changed eZimbabwe from Zimbabwe ngabe regime. So until and unless it changes it's trying to clear, yes, I'll partake for my election.
Iningi limangaliswa ngamabandla azombusazwe amaningi athi ancintisa kukhetho oluzayo khona konke okwavunyelwana kusisekelo sombuso esitsha kungalandelwa nguhulumende, besithi ibandla leZANU PF liyanqoba njalo. Ngimele iStudio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Hello balaleli ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe esise Washington DC. Kulabesifazane abakhangelele ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa bakhona abanye abathi ilizwe alikafiki kusibanga sokuthi umuntu wesifazane alibuse. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uCouncillor Mpokiseng Sibanda oyibandla le-MDCT endawonye loNkosazana Rita Ndlovu oyibandla le-MDC ekhokhelwa mnumzana Welshman Ncube onguye osungula lingxoxo.
Kuziningi izinto okumele sizilungisise singakafiki ezingeni lolelo lokuthi kasi support umama ngoba laphana siyabe sikhuluma sibaningi sikhuluma izinto vele ezingandani ezingayindawo ngithayeli izandla omama laba benza imanifesto engengeleyo yi-stepping stone yethu yokuthi sesizakhuluma silento esiyiphetheyo njengabomama kade sakhuluma iminyaka yonke ukuthi iminyaka yonke asisapoteni omama kodwa kakwenzakali ngendaba zokuthi siyachiyana embonweni singomama sinjalo zinengi izinto ezisehlukanisayo zinengi izinto ezisihlanganisayo ezinye zisidivayida khona lapho ukuthi vele siyabe sizondanela ukuthi ubani isapoti ubani ubani nxa engazange angisapoti ukuthi vele senjani seyi enene khonapho singomama siyabe sifuna isapoti kubomama kodwa kunabanye omama oyabe uvele ungabafuni ungabakhulumisi siqali ukukhuluma izinto sikhuluma iqiniso futhi iqiniso yilo lakhayo kanti singakhuluma amanga okuthi sifuna ukubukwa ngoba sikupublic sikhuluma izinto ezivele ezingenzakali izinto ezenzakalayo vele ama-political parties wonke ale-whipping system ukuthi vele umuntu uyatshela ukuthi qonda so uyekela ukuqonda so kuzabanjani akusoze kukuhambele kuhle okuliqiniso khona lokho so omama bonke abakhokhelayo labona ababasihlanganisayo kumele abantu babe liqiniso bakhuluma izinto eziliqiniso bazifake zibe liqiniso nxa mina umama uMandlovu ngiyiphambanisile kangitshele ukuthi ngiphambanisile ngingaphongukusekelwa ngoba ngingubani ngiwumama kodwa mina kulento enginjani engingayenzi kuhle singaqalisa from khonapho ukuthi sitshelaneni iqiniso ukuthi mama into le yenza irongo le siyakusapota kodwa le into yenza injani kayilunganga lapho siyabe sesiqalisile kodwa singaphongukusapotana yesizathu sokuthi ngisapote umama ilizwe kasilasho siyabe vele sikhambelanani amanga
ye mphenduke kuwe Masibanda sesike sezwa imbono ethi yona ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi kube lo mongameli owesifazane uyavumelani lakho yini lo
hayi mina kangivumelani lakho abantu abathe ilizwe leZimbabwe likameli ukuthi lingaba lo mongameli ongumama yibo bona labo abasetshenziswa ngabo baba kathi singathi umongameli ongumama akayenelisi nxa efundile lama qualifications zokuthi akayenelisi ukuthi akwenze okulobaba kungekho kumama kuyini into eqakathekileyo ukuthi uyayenelisa yini ukuthi angama kulelo zinga yini angakhokhela yini njalo umuntu uyakhiwa bakithi ayisikuthi umuntu angaze akhula zabe nganani umuntu usatha ngama khonapha kuthiwa sengupresident sezenzela yonke into umathanda umuntu uyakhiwe siyaphambili so kunakho ukuthi loba esekhethiwe sengumama kodwa nxa simbona ukuthi uyanelisa ukuthi angama abesefundisa ukuthi kumele ame ngalindlela aziphathe ngalindlela kuyamakha umuntu khonokhwa kumenza anelise futhi ukuthi asikhokhele njalo abe lama-advisor angasali ukuthi uyazenzela kabe labantu abalolwazi abalembono abafundile abazabe bembonisa bemlolonga ukuze abe lamacebo alolongekileyo acacayo azaseza siye phambili sibe le way forward
Mandlovu sike sabona emazweni afana leMalawi bake bakhetha omama wakhokhela ilizwe laseLiberia lo mama ukhona umama uSelif Johnson layo wakhokhela ilizwe kodwa ngemva kokukhokhela lokhu abanengi kabajabulanga ubona ungani bajabuliswanga ukuthi laba bebongomama yini
ayisikho lokho kanti ye umama liyamzama yikho ngikhuluma ngakho ukuthi lapha kumele sikhulumele iqiniso ukuthi nxa ufuna leso sikhundla ayizokwaisi abantu abangomama kuthiwa izitho ezibuthakathasha siyananzelela thina kakhulu ukuthi kanti umuntu lona sesimfakela phana ibhizi yakhe isinjani ukuziphatha kwakhe ukuliphatha lina abantu uliphatha njani yikho kuqinele kugcina vele sekubuyela ngathi emntweni edlungeni lokuthi abantu bayesapota umuntu ongubaba umama yenekhulu okungalunganga khona kokumele thina sikutshintshe njengabomama lathi omama bafakwe ezikhundleni kumele uzinike amakhwapha uzinike amakhwapha ukuthi khathesi sengikuleli zinga abantu ngibaphatha njani ngangifuna ukuthi bangenzeni bangiphathe kuhle lami ngibuyele futhi ekutheni umuntu ongumama ikhatha yethu vele sivele ekhatheni ukuthi vele omama kwakuthi umsebenzi kamama yokuthi abe labantwana nokuba sekhitsheni abehleka kuphela yikho evele sikhulise ukwenza khona lokhu so kuqakathekile ukuthi khathesi khonapha bonaba ababhizi abashishekelayo abafuna ukuthi lokhwani ikhatha yethu esakhuliswa ngayo iphele kumele igrooming yangkhona ibe nkulu kakhulu isezingeni elikhulu kakhulu. Kuma-political parties, siya mina ngize ngiyakhokhela ku-political party. Bakhona abangajabuli nami ngokwenza kwami engikwenzayo, bakhona abajabulayo. So wena kumele unanzelele nxa umkhokheli ukuthi abantu abangomama ubaphatha njani. Utshintshe khonokho okukhulunywa ngumasibandi ukuthi vele umtumela abe nabantu abake bemhlola bemtshela sile ukuthi hhayi lapha bani uyenza rong laye abesesenzani abeselandeli. Uyananzelela bena abomama abangena ungena 1 10 esibili kanjani sabuyeni bathi babangangena uyangena itheni zize zibe ngu-3 size sitina sesiya demonstrate ukuthi kanjani saphuma. Kusho ukuthi abe nento ayenzele umama eqondileyo engafanani lomuntu onjani ongumama. Kumele thina umama sizivuze ngakho ukuthi kanti vele kuyini okwenza khona lokhu kuthengisa ukuthi kuyabe kule problem thina esinjani esingayinanzeleliyo.
Alo-ke ngunkosazana Rithand Dlovu webandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube ubexoxa endawonye lo-Councillor Mpokiseng Sibanda webandla le-MDCT. Lokhu sikudaba olufanayo. Ngesikhathi ukhetho lusondela eZimbabwe, abesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa sebekhuthaze osowabo ukuthi basekele abesifazane abazancintisa ezikhundleni ezithiyeneyo kulolo khetho. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abesifazane beZimbabwe abakhulumela Studio 7 kwele South Africa bathi abathandabuza ukuthi ukungena kwabomama ezikhundleni okuzancindiswana kuzo emakhansileni, kurhulumente wezabelo, kunkokheli zelizwe kanye lasephalamende kungaletha inguquko osekule minyaka engama-37 lesikhombisa isehluleka ukufika. Bathi okwamanje balutshwana omama abasezikhundleni kwezombusazwe okwenza kube nzima ukuthi inhlupho zabo ziphele njengoba abakulezo sikhundla bengazizwisisi ngoba bengayisibo abantu besifazane. Abesifazane laba bathi inhlupheko ezifana lokuhlukunyezwa ezindlini, ukuthathelwa impahla nxa umkabo sebefile, ukubanjwa iganyavu lezinye zingaphela kuphela nxa umama bemelwe ngobuningi kusukela emakhansilini kuze kuyefika esikhundleni sikamongameli welizwe. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Tears Nkomo owaziwa kakhulu kwezokulaya olutsha ngokungalahlekelwa isintu salo uthi okubakhathazayo njengabomama yikuthi nxa ukhangela ezikhundleni eziphezulu emabandleni ezombusazwe ungagcina ucabanga ukuthi umama vele kabavunyelwa ukungena kuzo.
EZimbabwe siyabanida omama. Okokuqala nje izanu ayinawo omama abakuleadership. Ama-opposition parties abanabo omama kuleadership. Noma lawa maphathi wakithi-ke okuthiwa yimthwakazi awanayo i-leadership abangomama abekho. Yonke into yakhona abobaba, obaba first.
Omunye wesifazane unkosazana Sibongkosi Ndlovu uthi kuyafica ukuthi kungani emabandleni ezombusazwe amakhulu eZimbabwe kungakhulunywa ngomkhokheli ongumama kodwa kuze kukhulunywe ngomama nxa sekufuneka umsekeli. Uthi elizweni elinjengeZimbabwe lapho ngesikhathi sokhetho kuvame ukuqhamuka udlakela kudingeka inkokheli zesifazane ngoba zisenelisa ukutshengisa ngcono uzwelo, ukuthula lesihelo nxa izinto zingasahambi kahle.
Umama ulobu cabanga ngomqondo ocolekileyo, obaba balokuthatha i-politics yakhona beyifake enhlizweni kubona ukuthi isikhathi esiningi basebehlangene banokulwa kuze kuliwe kanyezalo yingoba ubaba kakhulu ukuqondiswa. Kodwa ma singathola upresident ongumama eZimbabwe ngibona ingathi yikho lapha esingakhuphuka khona lathi sizokwazi ukuthi sibuyele ekhaya amathuba aziveze.
Unkosazana esasibanda inakhuthaza omama ukuthi nxa befuna ukukhokhela kwezombusazwe basebenzise ukhetho oluzayo ukukhankasela ukunqoba kwabesifazane emabandleni ajiyeneyo. Uthi akusiza ukuthi njengabesifazane bephiwe ithuba ekhethweni oluzayo baphinde bakhetha besilisa bese kusasa bekhala ngokuthi akukho obanakayo.
Siyazifilela kakhulu hlela ungamadoda yonke into abesimameli siloli kakhulu ezintweni zonke besifisa lathi kube kuthiwa kuyenzakala lathi sithathe something singene ephalamende lathi siphathe njengabantu besifazana sifake imbono engasiza elizweni.
Selokhu iZimbabwe yathola uzibuse kayikazi ikhokhelwe ngumongameli wesifazana. Ibandla lezanu PF lalikhethe unkosazana Joyce Mujuru njengomsekeli kamongameli kodwa kuthe ukuxotsheni kwakhe kwafakwa abasekeli besilisa. Ebandleni le-MDCT lakho kuyafana. Unkosazana Thokozani Khuphe laye usebenze kuphela njengomsekeli kuthe ngesikhathi sokufanele aphathe okwesikhatshana kwaba nenxabangxoza wagcina sokukhokhela owesilisa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba besilazo.
Umsekeli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe usesiwe emthethweni ndaba ngumgcinisihlalo wesigaba sakoBulawayo uMnumzana Gift Banda kubangwa iofisi yebandla. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithathu sibaneni ngo 7:30 ntambama.